ukuxokozela nokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa lamapholisa. Lokhu kubikwa kugcine kubangela ukuthi amapholisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandlayo yamathiye gasi okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzali obehlangabeza umntana ke ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamalanga ababekizo kulokuphosela intuthu ephandlayo ebantwini.
Mina bengisiyathatha umntwana wesikolo, nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luyalu kuyagijinyiswana yi-City Council lamapholisi, baxotshanisana lama-vendors kuma-pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba ithiye gasi sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona i-City Council ngeke ilungisane lama-vendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu, ngoba phela khathesi njengoba ukhangele amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi, ngabe ulimele umbe ngawufile.
Egcizelela kulokhu umongikazi uNkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tear gas emphakathini.
Indaba ye-tear gas liyayimphathi kuhle ngikutshela. Sengize ngiyesaba lokungena etown ngenxa yokuthi uyabe ungakwazi ukuthi i-tear gas yakhona izaqalisa nini ukujikwa. I-tear gas ngeyani vele? Kanti umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisi. Anilabo bona ukuthi i-tear gas yona lezi okuyindlela yokusipanisha njengoZulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleyo kusehlakalo esiqale emini.
Awusogijima okuncane lokhu. Amapholisa lawo yabo labanye akade bekulabanye kade begqoma infomani, labanye kade begqoka impahla zabo. So sithe sibabone yabo, sabuthi into zethu sabe sisima yabo, ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele kwenzakala. Then bathe bethi bayasixoshanisa sayala. Abanye baqala ukulidobha amatshe yabo, athi bengemva kuthi baqala ukudobha amatshe baqala sukujikijela. So lathi besesihlangeni la khona phana. So khona ikuhle kwaqala khona vele yonke inyakanyaka yabona.
UNkosazana Theresa uphinde wabalisa udaba lwempilakahle esithi intuthu ephandlayo ilokubulala labo abalezifo eziphathelane lokuphefumula, ngakho-ke akumelanga isetshenziswe.
Kambe yangena layo njani wona ukuvele usebenzi ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga iphefumule umoya ongcolileyo? Abale asima abantu bazaphila njani? So uhulumende uyake kwenza de yini ama-health implications lawazi abantu bazagula?
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi loba nje imisebenzi ingatholakali kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo lamapholisa sokulesikhathi kusenzakala njalo, amapholisa asebenzisa udlame lentuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa yehlule, kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo aveze ukuba umsebenzi wabo usinzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe lemfundiso kuntatha lezindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi fake news. Intatheli zindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zisithi sizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu alalo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.